Usomapiri utshele intatheli izindaba zemidlalo emhlanganweni wenziwa maviki wonke phakathi kwenkokheli yeqembu le-Islanders lentatheli ukuba abadlali baleli qembu kumele baguqule ukwenza kwabo ukuze baqale ukunqoba. Lo mqeqeshi uthi okusilelayo kubadlali beqembu le-Islanders umoya okungafuni ukudliwa, ikanti lo mthetho kabakawubambi. Kule mibiko yetimo lwesithathu usomapiri uxabane lomgadli obadaya Tarumbwa ngesikhathi iqembu le-Islanders lizilolonga kwashingelwana kwabancane indawo. Ebuzwa ngalokho lomqeqeshi akathandanga ukuhluba indlube ekhasini, kodwa wathi babhekane lohlupho lokungaziphathi kwabadlali okuyinto abayithole ikhona labo ngesikhathi bethatha lomsebenzi ngenyanga edluleyo.
Iklabhu le kuneproblem ekhona i-attitude yama-players. Abafana bethu abala fighting spirit, so umkhuhlane ukhona emzini wethu. Angeke ngikhulume ukuthi okade khona kade esenzayo yinto engiyibonayo ekadileka inawa thing ukuthi bekungalamthetho, umthetho ombonani ukuleka abafana bebesenza willy-nilly, besenza into zabo abasifunayo ngesikhathi sabo.
Iqembu le-Islanders lihlezi kwindawo yeshumi engalaneni imiklomelo kusigaba se-PSL le miklomelo ngamashumi amabili lanhlanu, njalo kumele linqobe kuyo yonke imidlalo eyisithupha eliselelayo ukuze lingazitholi selidlala kusigaba sika-Division 1 ngomnyaka ozayo. Usomapiri uthethe umsebenzi wokuba umqeqeshi weqembu le-Islanders kusasele imidlalo eyithoba munemunye ukuba imidlalo ifike komlindi uyacina, njalo usedlale imidlalo emithathu wanqoba kowodwa lapho ibhoso etshaye khona iqembu le-Flame Lily, wadliwa kwemibili lapho ibhoso etshaye khona i-Harare City kanye le-Capes United. Iqembu lebhoso lizadlala leqembu le-Dongo Somers emdlalweni wayo olandelayo, kuthi emidlalweni elandelayo lizadlala leqembu le-Chapungu eGweru, lemukele iqembu le-Buffaloes emagumeni, liza kuya emalahleni uyadlala leqembu le-Wange, kuthi imidlalo yalo yokugcina emibili iza kuba semagumeni lapho lizadlala khona leqembu le-Cholocho kanye leqembu le-ZPC Kariba. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.